ngibona ngani i-chance yokuthi nqobezi nayo awanilizi ngathi i-league yabafazi ibeza upgraded a big players are now fit compared to ukuthi kudala i-league yethu yayi-on-off but last season imidlalo ye-successful i-league yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele imidlalo naleyo so angilethemba ukuthi bazadlala kuhle weba goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu ku-tournament eyadlala last year waba wathatha i-Golden Glove so ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenza ezikuwayo ama-Free Foreign Press i-Immaculate ngipha ukhona laphana no-Urubimbo odlala ese-Israel laye ukhona so yeah and our strikers they're good Ethel was i-top goal scorer last season u-league and i-tournament so ngilethemba ukuthi sizadlala kuhle
singathi lona iqembu le-Angola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima
iqembu le-Angola ngathi ngilandela nje kuma-social media awo ngananzelela ukuthi i-preparation yabo was a bit shaky so I think lapho ngikhona kuzaba affect ayikho ukuthi thina elethi iqembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga you know ukujayela ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle bawusele idina last night send off sibone nje konke kuhamba kuhle even ku-camp lapho bakhempe khona speaking to the captain unobukhosi she was very confident ukuthi morale is high they are getting all the support from the FIFA and everyone else in Zimbabwe nje ukuthi